Ngobuningi bemali obuthintwayo lapha ku Gold Mafia kuyacaca ukuthi indlela okufanele kubanjwe ngayo ukuthi kukhethwe ikomiti eliphethwe ngujaji, ikomiti elizimeleyo okuthiwa yi-Independent Judicial Commission of Inquiry, ujaji ozimeleyo ongathatha uhlangothi olandela ubufakazi buze buyefika lapho umusa khona. Yikho kwenzeka emhlabeni wonke jikelele nxa kulesimo esikhulu kangaka. Kanti-ke lanxa ubeza besenza lowo msebenzi iPhalamende bekufanele ukuthi ngabe layo ikhuthele iyenza okuqondene layo, ngabe izakhi ikhuthele, ngabe amapholisa akhuthele. Kodwa okusebenza kuhle esimeni esinjengalesi likomiti elizimelele liphethwe ngujaji elesikhashana esincane elikhethelwe wonalo umsebenzi kuphela, lilandele ubufakazi buze buyefika lapho obukhona, kwenzeke lokho okufanele kwenzeke kulabo abatholakale ukuthi balecala, babotshwe, bathutshiswe, bajeziswe ngendlela enkulu kakhulu.
Umongameli Mnangagwa yena othinteka kakhulu kulifilimu akakatsho lutho lanxa bebanengi abaphume besithi benza imisebenzi yenkohlakalo laye badlelana laye. Sizabona ekhuluma kwesinye isikhathi yini ngalolu daba, kumbe sizabona ethula nje lolu daba luphelele boyeni njengesithukuthuku zenja?
Angiboni ukuthi kuzaba lalokho angakutsho okulesi sinto lanxa engakhuluma okuthile. Kuyabe kungasonto ezaletha umahluko ngokuba into ebidingakala ukuthi abe nguye okhetha lelo komiti iJudicial Commission of Inquiry, athi le nto iyangizondisa kutshontshwa imali yelizwe, le nto iyangizondisa kwebelwa abantu abangabayanga kwenza ilizwe ligcwale ubuyanga lenhlupheko, abe sekulwisa khona lokho. Kodwa ukuthula kwakhe khona lokho, kunganyikinyeki kwakhe khona lokho, kutsho kahle kamhlophe ukuthi hayi akufanelanga sikhangelele okunengi kuye, ngokuba phela bayaqanjwa labo bonke labana asebenza labo layo uyaqanjwa, bekufanele ukuthi asukumeke akulungise khona lokho. Kodwa asiboni ukuthi uzasukuma, kuyaphelela nje khona lapho engashongo lutho. Kodwa ngasukuma khulumela kuzabe khuluma into engasoze ilethe umahluko, engasoze iguqule isimo, ilethe ukuthi bajeziswe labo abalamacala.